Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 2 Mpandula 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Lento nje manje sayenzeka iletha ukwesaba kakithi kakhulu. Ukuthi nje mina into engikhala ukuthi mhlambe thina singawubaba lapha azameni ukuthi mangabe uhlala nabantwana ubakhiphe sithatha umama sibase emakhaya. Ngoba noma singathi siyabakhulela ekucabaneni lapha sebengajika semsebenzini bazohlasela abantwana babulela abantwana bayenacala.
Bathithibela bokuza kwele South Africa ngemva kokuhlaselwa kwabo, izimota zabo lezindlu zathiswa, abanye bachaywa kabuhlungu ngabacathangelwa ukuthi izalwane zakwele South Africa ezifuna baphume elizweni labo baphelele.
Thina soke sitshiya imisebenzi yethu sihambe siyamatsha, akwenzi ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi nangagubha ukuvala abantu nje ukuthi ama-problems elizwe leli ngama-sanctions. Siyakwazi ukuthi abantu abakuma-sanctions list balutshwana vele. So leyo indlela nje yokuthi edinga isizathu sokuvala nje ukuthi sehlulekile ukukhokhela.
Abantu basola uhulumende ngokuvumela abebandla leZANU-PF ukuthi batshengisele bekhonona ngezijeziso zenotho ezafakelwa enye inkokheli yalelo bandla, kodwa ibandla le-MDC lona lisalelwa imvumo. Amaphilisi okuhlela lokwelamisa imuli abikwa esilela eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Bathithibela bokuzwa kwele South Africa kulandela ukuqhamuka kokuhlaselwa kwabo lamabhizinisi abo kwele South Africa okubikwa kufe abanye abathathu kusenziwa ngabacatshangelwa ukuthi izalwane zakwele South Africa ezifuna baphume baphelele kulelo lizwe. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngwaba imota lezitolo ezisisiweyo, amafastela ezitolo alucaca endawana yonke, iminyango yezitolo lamawindi okukwantulwe kwachiywa kuvulekile, lamachumichume ezitolo ezisele zichaya umoya. Lesi yisimo sezamabhizimusi edlula ikhulu awezizalwane zakwamanye amazwe esitaladeni uJulius elokishini leMalvern eMpumalanga yeGoli. Lumonakalo odalwe ngabacatshangelwa ukuthi izizalwane zakwele South Africa. Lokhu kuhlasela kusukele kulezi zitolo kathi sekumemetheke kwaya kwezinye indawo. Omunye odabuka eNigeria lwebhizimusi lokuthengisa insimbi zokulungisa imota ubekhala izimathonsi ngemva kokuba bevule ngodli, babutha konke kwangasali ngitsho lensinjana.
I was called by 10 o'clock that people have been broken into my shop.
Ngivuswe ngo-10 ngomunye engitshela ukuthi abantu sebezenzela santando ebhizinisini lami. Ngihle ngithi ngiyakhona ngathola bevimbile. Ngabukela ngikhatshana sebaningi okwamagama betshisa imota lokubutha impahla ezitolo. Angikaze ngibone okunjeya selokhu ngazalwayo.
Namhlanje emadabuka kusa lokhu kuhlasela kumemetheke kwayangena emalokishini abalisa iTafel 10, iPrimrose eJimston, lelokishini leThembisa. Ngezikhathi zemina abakwele South Africa laba bazame ukuhlasela abakwamanye amazwe eHillbrow ehlala beZimbabwe abaningi, kodwa bathola imbila zithutha batshaywa ngamatshe baze babaleka. Lokhu sekuthiya beZimbabwe abaningi sebedlela evalweni, iningi lizivalele ezindlini. Kodwa ke njengoba kwezinye indawo betshisa lezindlu ezilabantu phakathi, lokuzivalela lakho lokho bathi sekuyingozi enkulu. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi kudala besitsho kuhulumende ukuthi ahlolisise amahungahunga ukuthi mhlaka 1 Mpandula abokuza bazahlaselwa, kodwa yena wakutshaya indiva.
lento nje masa yenzeka iletha ukwesaba kakithi kakhulu ukuthi nje mina into engikhala ukuthi mhlambe thina singawobaba lapha azamene ukuthi mangabe uhlala nabantwana ubakhiphe sithatha umama sibasemakhaya ngoba noma singathi siyabakhulela ukucabana lapha sebengajika semsebenzini bazohlasela abantwana babulala abantwana abangenacala ngoba laba bantu bakhombisa ukuthi lento edevele bayihlosele ukuthi bazayenza bazayenza
umgcini ihlalo lenhlanganiso ye-African Diaspora Forum umnumzana vusa umuzi sibanda ukuthi lokhu kuhlasela kumemetheka ngesiqubo esikhulu kakhulu okokuthi sekufanele iloba ngubani odabuka kwelinye ilizwe enze okuzavikela impilo yakhe
siyaxwayisa ukuthi abantu baqaphe kakhulu konke lapha bayakhona mhlawumbe bazidlalele emakhaya bangaphumi bazithole mhlawumbe besiya ema-police station lapho mabezibona ngathi abaphephanga kanti futhi bangahlali umuntu eyedwa kumbe besemahlekaneni amancane kodwa bahlale babe baningi ukwenzela ukuthi mhlawumbe abantu mabezobahlasela nabo bakwazi ukuthi bazivikele kanti futhi njalo kungabilula nje ukuthi bagcine behlaselwe
inkokheli zamapolisa asebelenisa Gauteng sezisole kakhulu ukuhlasela lokho isikhulume samapolisa uCaptain Mavele Masondo uthi sekubotshwe inqwaba yabantu endaweni ezijeneyo eseziqhamuke udlakela lolo
We cannot confirm to say it's related to attack on foreign nationals because
asineke sitho ukuthi lokhu kuhlasela kumbe udlakela lubhekiswe kwabakwamanye amazwe isibonelo yikuthi izitolo ezigqekeziweyo zigoqela iPep Store leShoprite
we've got a Shoprite that was also damaged
ngensonto njalo endaweni yaseAshburton KwaZulu-Natal abachayeli bamaroli bakwele South Africa bachisa amaroli amabili abechayelwa ngabakwamanye amazwe bebetheza umlando wokubathathela umsebenzi ngusenjalo amapholisa phakathi kokuhlolisisa imva yabantu abathathu abajele endlini okuyinto okucatshangelwa ukuthi ibangele ukuhlasela lokho mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho
Siyabonga Benedict lokhu sikudaba lunye isizalane sakwele South Africa unkosikazi Nombulelo Dlamini uthi kumele abantu bokuza babuyele abadabuka khona ngoba benza okungalunganga kulelo lizwe nanku akwethule ngesikhathi kuhlaselwa abantu bokuza
Afghanistan makuthoma korakora bawahamba mini Zimbabwe Malawi Maputo wherever Nigeria wherever Somalia wherever awahaga katel inye upeti na siya inye upasi azitin
hari kurumele kwa
iunga asi azitin I cocaine asi az the high taking asi azitin mention them because you can count wonke umuntu elizweni lakhe Yes, ngani ngoba ilizwe lakhe qala aqala njengalo thina sifuna ukuzilungisela la kusemzansi le nto esiyenzayo asiyiqali uNelson naye ubaba wayekwenza lokwasikwenzayo sikuthole kudeni count abantu ungene ku-Oliver Tambo uqhubeke uye le ukuze balwe waqala kanje siyabakhuza asiyifuni inyawo bayayidayisa asifuni ukhidesha ingane zezilaka ziyadlwe ngulwa ziyaqedwa amaphoyisa ethu mawabiza badla nabo
lo ke ngunkosikazi Nombulelo Dlamini isizalwane sakwele South Africa ubekhuluma eseJohannesburg
okay
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kHz.
Kulabanye abasola uhulumende phezulu kokuvumela abebandla lezana uPF ukuthi batshengisele bekhonona ngezitsheso zenotho ezafakelwa enye inkokheli yalelo bandla ngamazwe angentshonalanga agoqela eMelika, iBritane, European Union lamanye. Kodwa ngenyanga edluleyo amapolisa avimbe inhlelo zebandla eliphikisayo leMDC ukuthi batshengisele bekhonona ngesimo somnotho welizwe. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abezani PF bathi bazatshengisela ngolwesine besekela inyathelo elithethwe ngabehlanganiso yesadakhi eyokusekela iZimbabwe emkhankasweni wokukhutshwa kwezitshetso zenotho ezafakwa ngamazwe angentshonalanga. lokho sokudala ukuthi uzulu asole uhulumende ngoba yahlale MDC ukuthi batshengisele kumaviki amabili edlileyo. Ingcweti kwezombusazwe uMnumzana Thabani Maligwa uthi lokhu uveza ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usebenzisa umthetho ngendlela elobandlululo.
Kuyinto edanisayo kakhulu nxa sikhangela ukuthi emavikini aphelileyo, enyangeni ephelileyo, ibanje liphikisayo nabantu nje izizalwane zeZimbabwe zibe zisaliswa ukutshengisela kakhulu nxa zikhangelelana nobunzima ezihlangana labo elizweni.
UMnumzana Kholwane Duma osakhulayo eHarare uthe akaboni isizathu sokutshiya umsebenzi wakhe wokuthengisa imkambo esiyatshengisela phezu kwezijezo zenotho, zona athi akusizwe eziletha ihlupho ezibhekane leZimbabwe.
Thina soke sithimisebenzi yethu isihambe siyamatsha, akwenzi ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi nangagubha ngokuvala abantu nje ukuthi ama-problems elizwe leli ngama-sanctions. Siyakwazi ukuthi abantu abakuma-sanctions list balutshwana vet. So leyo indlela nje yokuthi edinga isizathu sokuvala nje ukuthi sehlulekile ukukhokhela, sehlulekile ukufaka ama-policies angasincedisa njengelizwe ukuthi siphumelele.
Kunjalo nje umeya wedolobho lesiTungiza uMnumzana Lavmo Mayikho webandla le-MDC namhlanje utshaywe ngabacathengelwa ukuthi yintsha yeZANU-PF ngemva kokuba ebhala leyo mabhaleni omkhulu wekhansili uTown Clerk uMnumzana George Makunde incwadi yokuthi ame ukuya emsebenzini kuhlolisiswa kungabuyikwa kwemhlanganweni yekhansili emele yenziwe khona. Intsha le ibiwa ibisekela uMakunde, kodwa ingcwethi yezombusazwe uMnumzana Charles Nyoni uthi kulusizi ukuthi amalunga ebandla liphikisayo yaqhubekela phambili ehlukunyezwa kungelanyathelo elicacayo elithathwa nguhulumende.
Ukutshaywa kukameya yinto engalunganga, njalo yinto edanisayo ukuthi lapha eZimbabwe into enje ilokhu isenzakala. Kungasenani nje ukuthi uhulumende ubhizi etatazela esala ukuthi akula buhlukumiswa njalo ukutshaywa kwabantu. Isinqumo sabo sesitshengisa nje ukuthi uhulumende uzimisele ukuthi alandele amakhansili wonke akhokhelwa yibandla eliphikisayo le-MDC kusiba nenkinga kulowo makhansela, ukuze kube nokukhitshwa kumbe ukususpendwa kwamakhansela lokuelethwa kwamakhomishini njengalokhu esakubona sokufuna ukwenzakala kobulawayo.
Lokhu kuza ngemva kwesehlakalo sakobulawayo kunyanga ezedluleyo. Abanye bathi iziphathamandla zikahulumende ziqhubekela phambili zinganaki amandla amakhansili, kakhulu lapho engamakhansili ayobandla le-MDC. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Siyabonga Gibson. Lokhu sikudaba olufanayo. Unobhala obona ngenhlelo zebandla leZANU-PF uMnumzana Obert Mpofu uthi ukutshengisela uqoqwa libandla lakhe ngumhlangano, hathi ukutshengisela. Uthi bona baphiwe imvumo yokwenza uhlelo lolu ngoba bengeladlakela njengebandla le-MDC eselinge lihlala lincithiwe imvumo yokutshengisela ngamapholisa. Umpofu uxoxe leStudio 7 wasitshela ukuthi amalungiselelo okufola lokhu abakuqoqayo asekusibanga saphezulu.
Uzaba lo mhlangano omkhulu kakhulu ngolwesine e-stadium. Ubaba uzaba isikhulumi esikhulu esiqakathekileyo ngupresident wethu ubaba u-Emmerson Mnangagwa, onguye uzakhuluma kakhulu mayelana lezinqumo ezathathwa yi-SADC kusummit edluleyo, imhlangano wabakhokheli bamazwe aku-region. Bekhuluma njalo bexwayisisa kakhulu ngobubi bama-sanctions afakelwa iZimbabwe, aselethe ukuhlupheka phakathi kwabantu bakithi, aselethe konke ukudubeka esikubona kathesi kwezomkhonomi njalo lezenhlalakahle. So akusiyo aso ukuthi abantu bazangena istriti bemacha, hathi kuyaba ngumhlangano omkhulu ozaba ngomuntu wonke. I-city national event izaba ngumhlangano wesizwe oqondane lokuthi batshengisele ukuxhasa isinqumo lesenziwayo esenziwa eJerusalem kuvike phelileyo.
Ye, siyabona ukubana wona amazwe awentshonalanga athi ukuze izijeziso zenotho zisuswe kumele uhulumende ahloniphe ilungelo loluntu. Lithini lina ngalokho?
Sithi thina yiyo into eyenziwa nguhulumende. Yazi ukuthi baba Gande ubaba ku-new dispensation, kunyawo olutsha lwesihamba ngalo, waqakathisa kakhulu ukumanyana lokusebenza ndawonye. Wabiza amalunga wonke amabandla athiyeneyo ukuthi ababuye bazo balelane endlini bakhulume ngodubo lweZimbabwe. Amanye amabandla abuya amanengathize, kodwa ibandla eyilo elikhulu lala ukuthi libuye lifuna ukuthi khona lingahlanganiswe lamanye amabandla amancane. Kodwa i-politics njengoba sithi umbanazwe awunakuthi kulo muntu omncane kulo muntu omkhulu, siyalingana sonke. Abantu yibo bazazitshengisela ukuthi onguye omkhulu onqobileyo ngubani. Lonke sakubona kwaba le mhlangano, kwaba le elections, kwavunyelwana ukuthi khona sinqobile njengoba vele sihlala sinqobe. Kodwa sathi kunjalo kababuye abafowethu sihlaleni phansi sikhulumisaneni, but laba abanye be-opposition e-MDCA bathi kabafuna ukukhuluma lathi, bathi njalo kabafuna ukuthi bahlangane lamabandla amancane, bafuna kona ukuthi khona banje ngendlela ethiyeneyo okwedlula laba bantu.
Lo ngumnumzana Obert Mpofu unobhala ubona ngenhlelo zebandla leZANU-PF bekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Kulife Talk lamhlanje sikhangela udlakela osoluqhamuke kwele South Africa lokulwisana kwabokuza izizalane zalelo lizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inhloko kahulumende leBritane umnumzana Boris Johnson wethusela ukuxotsha ebandleni eleConservative Party abazazama ukuvimba ukuphuma kwelizwe lakhe kumanyano weEuropean Union ngenyanga ezayo. Izulu elilethwa isavunguzane kaHurricane Dorian selifike ezihlengeni zeBahamas namhlanje, ngakho ke selitshaye lidala umonakalo omubi lilubhekise edolobheni leMelika eleFlorida. Indlela ezisetshenziswa ekuhleleni lokwelamisa imuli ezinjengamaphilisi zibikwa zisilela eZimbabwe. Evinkilini elithengiswa imithi eleSupermed sebethengisa ngamadola alitshumi lambili i-$12 ibhokisi elilodwa, bethi labo lapho abawathatha khona intengo ikhuphukile. UMathabile Masuku usethulela lolu daba ekwaBulawayo.
UZulu uveze ukukhathazeka ngoba amaphilisi kuyiwo asebenza kakhulu lapho edinga ukuhlela lokwelamisa kuhle imuli. Unkosikazi Nolene Zulu osebenza lapho okuthengiswa khona amaphilisi la uthi balohlupho lokusilela ngoba kutholakala ngaphandle kwelizwe.
Sinanzelela ukuthi silodubo lokuswelakala kwama-family planning tablets, ama-birth control labo secure, futhi besilalo ukuthi sikuthola ngaphandle kwelizwe. Sibhekane lobunzima kwe-economy lapha elizweni lethu laseZimbabwe. Lokhu silokuhlukuluzwa ngukhulumende khona lo osiphetheyo. Abantu bathole nzima phandle lapha, thina ema-pharmacies kasilawo iqiniso elikhona ukuthi ama-family planning tablets asilawo. Abanye abasebenzisa these type family planning methods bezame ukuthi beswitche to amanye ahlukeneyo ezofor depo-provera nokunye okuthiyeneyo nje.
Unkosikazi Buhle Dube ongumzali uthi leso kuyindlela yokuncindezela omama ngoba bengeke benelise intengo yakhona.
Okukhona ukuthi ama control pills lawa nje avele angcono kubomama abaningi. Amanye ama methods lawa akhona abanye omama vele abawazwisisa, but ama control pills yiwo akade lula vele ukuthi abe seduzane noma nguphi umama, noma uvela ngathi, noma uhleli ngathi. So nxakathesi intengo yangkhona nxa isephezulu sokuyikuvalela phandle vele omama ukuthi vele i-family planning isho ukuthi vele ayalisayikwanisi ukuyenza. Ngoba umama uyabe funa imali angayithola yeyokuthi adingele umntwana impuphu kumbe isepa kumbe okokudla. Ukuze ngikhona ezaqamula khona phana edinga amaphilisi ambone ukuthi yinto ezakwaniseka yona leyo.
umnumzana Lindani Sibanda uthi lokhu kuzaba nzima kubo mama ngoba obaba abaningi bejwayele ukubalekela izithandwa zabo lapho sebezithwele okuzakwenza inani labantwana abangahlelwa ngaliqonge.
Ukusilela kwamaphilisi e-family planning kuza affecta kakhulu omama esikhathini esiningi ngoba obaba esikhathini esiningi abayakhangela ayisibo abakubona kumlando wabo indabeni ze-family planning. Njalo sinanzelela ukuthi kulabo baba abaningi abayala izisu kakhulu esikhathini esiningi nxa kungela mtshado. So lokho kuza affecta ilizwe kakhulu endabeni yokuthi kuzabe labantwana abangaplanelwanga. Kuzayenza ukuthi endaweni yezikolo, endaweni yemithi, endaweni yezibhedlela, izinto ekumele zilethwe nguhulumente ebantwini njengoba vele zisilela lobunzima kakhulu endaweni zenezo kakhulu le population growth ukuthi i-population yethu izaqhubeka ikhula.
Unkosikazi Sizwile Nxuma lo yisakhamuzi uthi lokhu kunzima ngoba akukho okunye akusebenzisayo ngaphandle kwawo amaphilisi.
Bakithi umumo wokushota kwama-family planning tablet lokhu shiya ukusithwalisa nzima sho. Alike ngithi sitshele khathesi umumo weZimbabwe sithwele nzima sinje. Abantwana sithwele nzima ukuthi baye ezikolweni, sithwele nzima khathesi izikolo ziyavula. Right, ngitshela nini khathesi nizazithwala konke kusiye ngizithwale. Shuwa alike ngitsheleni ukuthi nizoba zabathini abantwana laba ngoba nizavikela ngani? Akula nto engavikela ngayo ngoba mina nginje konke kuyangiyala but mvunywa yiwama-family planning tablet ayi mina ngisakwazi.
Iningi labomama liveze ukukhathazeka okukhulu ngokusilela kanye lokuqonga kwentengo yamaphilisi okuhlela izimuli bethi lokhu kuzadala ukuthi kube labantwana abaningi abangahlelwanga. Bathi lokhu kuyingozi njalo kumpilakahle yabo ngoba le ibiyindlela elula ukusebenzisa ingabavuseli imikhuhlane eminingi enjenge-BP njengezinye izindlela zokuhlela imuli eziwenzayo. Imele iStudio 7 ngikobulawayo ngiubathabile Masuku.
Inhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association ithi isibhalele uhulumende imazisa ngenyathelo labo lokukhalala umsebenzi kusukela kusasa ngoba uhulumende edonsa inyawo ekulungisiseni izikhalazo zabo. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umkhokheli wenhlanganiso le eZimbabwe Hospital Doctors Association uDokotela Peter Magombeyi uthi kusukela kusasa ekuseni odokotela bezibhedlela zempilo Central Hospital, iUnited Bulawayo Hospital, iParamenyathwa leChitungwiza Central Hospital bazakhalala umsebenzi ngoba iholo labo alisabenelisi ukuba baqhubeke besiza emsebenzini nsuku zonke. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uveza imibono yakhe ngokukhalala umsebenzi kwabodokotela ethi uhulumende kaphathe izisebenzi zakhe ngokufanayo.
Akumangalisi vele ukuthi ubona amadokotela eza doyitoya esithi afuna imali ngokuba wonke umuntu uyayifuna imali kakhulu umuntu ofuna ukusebenzela mahhala. Kungakhulunywa ngomlomo ukuthiwe ngabe bayasebenza kuphela kodwa ungakhangela kazikho izinto zokusebenza kanti-ke imali abayizuza incane kakhulu.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Michael Ndiweni uthi uhulumende kaqakathekise ukutholisa kwabantu impilo labodokotela bahole imali ebenelayo.
Ukukhalala umsebenzi wabodokotela kungakuzaba ingozi kakhulu empilweni zabantu. Sikhangelele ukuthi vele nje sikhuluma ezibhedlela kunje imithi ayeneli. Siyakhumbula nyakenye futhi impilo eziningi zalahleka ngo-April amadokotela asekhalela umsebenzi. Uhulumende lo kumele athathe impilo zabantu serious. Angeke selokhu esekele odokotela bekhalala umsebenzi kusitsho ukuthi abantu bazakufa ezibhedlela.
Umnumzana Patrick Ndlovu uthi ukukhalala kwabodokotela kuveza ukwehluleka kukahulumende njalo galathando labantu.
Uyisibonelo se-problem or inkinga enkulu eselayo elizweni ukuthi uhulumende wethu ngiva ukuthembisa abantu wonke izulu lomhlaba akulanto even eyodwa esifezekile esikubonayo kuphela ukuthi bayagada ama-pharmacini besiyakhona le mazweni akulanto ababuya layo.
Unkosikazi Dorine Nare uthi ukukhalala umsebenzi wabodokotela kuzafaka impilo zabantu engozini.
Angiboti ngazo strike kule change kona, otherwise impilo zabantu zizasengozini.
Umnumzana Ndodana Moyo uthi ilizwe liyafa kodwa ubukhokheli belizwe budlalisa imali bethenga izindlu lezimota kodwa abantu bengelamithi ezibhedlela labodokotela bengaholi.
Abantu baza kufa ezibhedlela. Okusizwisa ke ubuhlungu yikuthi ubukhokheli sibubona buphuma mihla yonke ngamafremachina adurayo bephuma elizweni, ilizwe lona lisifa lilimala.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo olwela amalungelo oluntu uthi ulusizi ngokukhalala kwabodokotela umsebenzi.
Kulusizi ukubana odokotela kubafaka phansi amathuluzi ngokubana abakutholayo kungebenelisi njengama-professionals.
Odokotela bathi bazamile ukukhulumisana lohulumende ngokuba ekhuphule iholo labo kodwa akabalaleli, ngakho bazaphenduka emsebenzini bengabhadalwa imali abayicelayo njalo ihambelane lesimo somnotho elizweni. Kusetshenziswa isisindo semali yesilinganiso samabhanga okuthenga imali yakwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo, kakalati themba umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMandla Mpofu loba nje ezulelwa ngamangabuzane. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu le-Highlanders liqhubekela phambili liqhuba nzima kusigaba seKasilaka Premier Soccer League njengoba ngensonto lehluleke ukunqoba iqembu elingene lonyaka kusigaba saphezulu eLemushawani Stars emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBapa Fields. Lo mdlalo uphele zingujikelo bhanqa loba nje iqembu leBhoso belikhulela eLemushawani njalo kulezibukele bezihlezi endaweni yeSoweto kanye lasempankweni ezibonakala sezibhabhayisa. Okungabe bekuyindlela yokuvalelisa abaqeqeshi baleli qembu bona ukuphuma imbiko othi baphiwe imidlalo emithathu ukuba bathole imiklomelo eyisithupha ukuze batshengise ukuba bayenelisa yini ukukhokhela leli qembu. Yimpumela yalo mdlalo wangensonto kanye lwangolwesine olwedluleyo lapho iqembu le-Highlanders linqotshwe khona nge-2-1 ngele-triangle. Yisho ukuba abaqeqeshi laba akabanyeke bathole imiklomelo eyisithupha loba bengaze betshaye iqembu le-Wange emdlalweni walo olandelayo. Kodwa umqeqeshi we-Highlanders uMpofu utshele intatheli zindaba ukuba yena akakwazi ukuba uphiwe imidlalo emithathu ukuba akhombise ukuba uyenelisa ukuqhubekela phambili njengomqeqeshi weBhoso.
Sakuhlala phansi labadala sibonisane ukuthi kambe madoda njengoba kungane into azihambe kuhle sisiya phambili azikhangeleni amagemu namagemu ukuthi amagemu la amathathu lawa abuyayo singathola yena ngusiphi nxa kuvumeka. Singaqeda lapho sizahlala phansi futhi sikhangele amanye anjani abuyayo. Kwakuyinto esasihlezi phansi sisidla futhi sidiscusa nje abadala. Sidlale kuhle kakhulu but nxa ibhorela lingasangenanga kudlala kuhle kwesi sikhathi nxa utshela abantu asozebekuzwisa.
Iqembu le-Highlanders lihlezi endaweni yeshumi lantathu emngananeni yemiklomelo lile miklomelo ngamashumi amabili lane ngemva kokuba lidlale imidlalo engamashumi amabili lanye. Phezu kwenkalane uhlezi iqembu leZ-PC Kariba lona elinqobele yadange 1 kanyanamhla emini njalo ile miklomelo ngamashumi amathathu lathoba mune munye. Endaweni yesibili kule qembu le-Chicken Inn lona elinqobele FC Platinum nge-2-1 ngomgqibelo njalo ile miklomelo ngamashumi amathathu lathoba mune mbili. Iqembu le-Capes United lihlezi endaweni yesithathu lalo lile miklomelo ngamashumi amathathu lathoba mune mbili kodwa lisendaweni yesithathu ngoba ele-Chicken Inn lihlohle kaningi. Iqembu le-FC Platinum lehlela ahlala endaweni yesine engalaneni le miklomelo ngamashumi amathathu lesithupha. Emsileni wengalane kule qembu le-Yada elile miklomelo elishumi lesikhombisa kuthi phezu kwalo kule qembu le-Bulawayo Chiefs kanye le-Tailwana ale miklomelo ngamashumi amabili. Ikanti iqembu elihlezi endaweni yesine nxa usuka ngaphansi kwengalane ngeleMshowane Stars elile miklomelo engamashumi amabili lambili. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Usigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Bathithibela abokuza kwele South Africa ngemva kokuhlaselwa kwabo izizalwane zakwele South Africa ezifuna baphume baphelele. abantu bayasola uhulumende phezu kokuvumela ibandla leZANU-PF ukuthi litshengisele likhonona ngezitshengiso zenotho wona amanye amabandla esalelwa. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo-6:30. Igama nguChris Gande lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.